mina ngibona kulicebo elihle kakhulu ukuthi abantwana abancane bengabhadali, kodwa-ke angithi abantwana abancane bebevele aba-under 5 bebevele bengabhadali. Abadala ama-65 bekuthiwa babhadali, kodwa bebesithi bangahamba bafike babhadale sona lama amalokuzeni CAA kuma-reception laphana. And ukubhadalisa umuntu oyipensioneer uyabe usithi imali ayithathe ngapha. So ngumbono omuhle kakhulu, kodwa-ke asikwazi ukuthi kuzasebenza yini njengoba izinto zelizwe lakithi ziyakhulunywa kuphela, kukhulunywe ngomlomo kungayenzakali. Asazi njengoba sokulomunye omutsha ukuthi mhlawumbe izinto zingatshintsha, asikwazi. Bekusihlukuluza sibili lathi ukuthi umuntu uyathanga abeletha lanxa engela problem usegcina egcinela ukuthi khona akalamali yokuthi abhadale, kuthiwe uzathi ungayithola babuye bazokubhadalela uphume, ngesikhathi uhlezi lakho futhi kuyabe kuchaja. So kusho ukuthi ngakhesi sokuzaba ngcono singazi njalo, kumbe sokuzavulela ukuthi abantu bazale kakhulu besinjoba kungasabhadalwa. Azazi phela ngakhesi angithi abantu sebezazalela ukuthi hayi njengoba kuthiwa kungabhadalwa, kodwa-ke kungcono kakhulu ngoba kathesi abantu imali siyakwazi ukuthi imali ayikho elizweni, abantu bebethwala nzima. Abanye bancishwa ama-bad record ngenxa yokuthi umuntu uyabe engabhadalanga, kuthiwe nxa ungabhadalanga asikuniki i-bad record. Abasapanishanga umama womntwana, sebepanishe umntwana ngoba umntwana uzakhula sekumele ukuthi aye ku-grade 1 ulini useqalisa ukuyadinga indawo kalabhe certificate sokuthiwa ahamba ku-council ayekubhalela incwadi achize izizathu zokuthi waye umntwana engelabhe certificate ngenxa yokuthi i-bad record iyabe ibandlela ukuthi umama akabhadalanga imali.
Abakabuyi abantu kathesi belitshela ukuthi nelisa yini ukuthi belatshe labo ukuthi abengabhadali?
Hayi, kathesi angikaboni muntu, angikaboni muntu so far osefikile ekhuluma ngakho. Khona siqalisa izolo ukusebenza ekhansilini thina besivalile. Angithi siyazi ukuthi thina ebezweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo, zingenzakali. Kungakhulunywa kuthiwe akusoze kubhadala, uthi siyafika esibhedlela, esibhedlela bafike bathi thina lokhu asikwazi sifuna imali.
Kodwa sona isimo sezibhedlela sinjani kathesi, abantu lokhu behamba bathole usizo?
Omongikazi esibhedlela bakhona, kodwa-ke ngengathi kuthange ngathola iripoti omunye umama ekhala ngokuthi umalukazana akhe ubezithwele siyabeletha lapha eluveve. Uthe siyabelethela uveve bamtshela ukuthi ulama-twins kumele aye ku-operation, but ubengelama-twins. Bamthwalela empilo, bathe befike empilo bathola ukuthi kalama-twins, kodwa lapha bebethe ulama-twins bamncitsha lamaphilisi egazi, kwathiwa kulamaphilisi okuthi bamnika wegazi.